Yebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingalitshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 Nkwenkwezi, May Day, Africa Day 2018 ngoChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje,
kakathekile ukuthi sikhuthaze abasha ikakhulu ukuthi bengasetshenziswa njengamatsha yiwo azabe jikwa abantu belimazana ngenxa yokwehlukana wembono masikhangele zombangazwe. Isikhathi esiningi thina abasha yithi esetshenziswa kakhulu njengamathuzi e-violence.
Abasakhulayo bakobulawayo bananza usuku lwe-Africa Day ngokusayina isivumelwano sokuthembisa ukuthi abasafuni ukusetshenziswa kwezodlakela. Umkhokheli wecelele MDCT umnumzana Nelson Jamisa ukhuthaza uZulu ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lentuthuko kulomhlubulo wesigaba semandebeleni. Uhulumende izolo uvumelane lezisebenzi zakhe ukuthi uzakhweza imali yama-allowance ngesilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini, i-17.5%. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasakhulayo bemabandleni ezombusazwe athiyeneyo bathi abasafuni ukusetshenziswa ukwenza ubudlwangudlwangu lodlakela babhale amagama abo kusivumelwano sokuthembisa ukuthi abasoze baphatheke emkhankasweni olobudlwangudlwangu loba ukusetshenziswa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokho kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso yeVictory siyanqoba Trust kobulawayo ongene ngabatsha abavele emabandleni ezombusazo ehlukeneyo agoqela iZANU PF, iMRP, iPDP ekhokhelwa uNkosikazi Mathibenga, iMDCT ekhokhelwa nguMakhupe, iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube, iNPP, iZaphu, iPDP ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Injongo yalomhlangano ngeyokuzama ukubumba umkhuba wokuthula phakathi kwabasakhulayo laloba besekela amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ikakhulu lonyaka ilizwe likhangelane lokhetho. Osakhulayo webandla leZANU PF engumsekeli kaNobhala Jikelele umnumzana Mabutho Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo bengavumi ukusetshenziswa njengezikhali zobudlwangudlwangu.
Ilanga lanamhla le-Africa Day njalo sincusiwe lapha ukuthi sizokhuluma nge-peace. We saw it very fit njengeZANU PF to be part of this event because kakathekile ukuthi sikhuthaze abasha ikakhulu ukuthi bengasetshenziswa njengamatsha yiwo azabe jikwa abantu belimazana ngenxa yokwehlukana wembono masikhangele zombangazwe. Isikhathi esiningi thina abasha yithi esetshenziswa kakhulu njengamathuzi e-violence. So njenge-new dispensation ekhona kathesi eZimbabwe ku-government yeZANU PF sithi thina peace kumele iqakathekiswe kube le tolerance.
Isikhulumisa abakhulayo se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube umnumzana Adrian Rendani Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abatsha bengavumi ukusetshenziswa kudlakela babekwazi ukuthi ukhetho lungaphela bazaqhubeka bephila labantu kanye lababahlukumezayo.
Thanda ukukhuthaza abanye abatsha lapha eZimbabwe ukuthi sesifikile esikhathini sokhetho, asikhankaseni ngokuthula, asisebenzeni siqede kudlule. Akudingi udlame, akudingi ukuthi size sinyathelane ukuthi sivumelane. Noma singavumelani, asihloniphaneni singabantu. Kuzathi sokudlulile sizabe silokhu singabantu njalo asithandaneni njengabazalwa e-Afrika.
Osakhulayo olilunga le MRP umnumzana Xolani Ncube uthi njengebandla bazaqinisa ukusebenzela ukukhuthaza ukuthula hathi ukukhuluma ngomlomo kuphela
tina ezi abantu abatsha abasakhulayo asikholwa enkulumeni sikhangela izenzo yebo ungakhuluma ngokuthula kodwa uza kwenza yini ukuthula kwangkhona tina njengomthokazi Republic Party sizama ngamazwi ethu izenzo zethu ziyatshengisa ukuthi simele iMathebeleni simele umthwakazi
umnumzana Mthulisi Ndlovu Magaba we-PDP uthi abasakhulayo bayahlupheka kakhulu ngakho kumele basukume bazimele bananzelele ukuthi elakusasa labo liyachitheka besetshenziswa
lesicaba ngento eyi-1 njengabantu abatsha ukuthi thina ithi esidubekayo and sibahlala sidubeka mbona ngento yaleli lizwe selifuna ukuthi ke sitshiyane nama-politicians langaqedakaliyo mhlawumbe ke sifake mhlawumbe umuntu ongumama nje ongasikhokhela ngoba ngiyazi ukuthi umama nguye umuntu ongalida uyibo abantu abakwazi ukugcina imuli
ukhomishina we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Leslie Ncube uqonqosele ukuqakatheka kokulondoloza ukuthula ukuze ilizwe lenelise ukuhuga abafuna ukuqala amabhizimusi
ngingathanda ukuthi ngithi elections are around the corner and the National Peace and Reconciliation Commission isichayela isolwe yika ukuthi peace okokuqala is very key for economic growth. There is no investor that is actually keen to come and invest in a country ongela kuthula. Ngiyicela indlela ukuthi madoda asinawo yini usimo lesi because those special forces azakufastrata.
Abamabandla ezombusazwe ehlukeneyo babhalelane phansi bethembisa ukuthi abasoze baphatheke kwezodlakela njalo banikeze ukhomishina ugwalo abalubhalelane phansi oluyisithembiso njengendlela yokwenza isiqiniseko sokuthi abasoze benze ubudlwangudlwangu ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umkhokheli welinye lamacele eMDCT uXolo abatsha bemazweni yawezwekazi labensundu bakhuthaza uhulumende ukuba baqakathekise ukuvulwa kwamathuba angabenza bephatheke kuntuthuko ye-Afrika lokubatholisa imisebenzi lapho abangasebenzisa ulwazi lwabo. Okunengasikuzweni kumaPeter Ntambe eseHarare.
Abatsha abathi sebefuna ukubona amanyathelo azayo asekela intuthuko yabo ngoba iningi labo lisebenza gadalala ukuthola imfundo yaphezulu kodwa abathi sebegqibe izifundo imisebenzi ingavuki okwenza ukuba abanye becina sebesetshenziswa kudlakela bezombusazwe. Umcebisi Ndlovu uqhuba izifundo zesesoloji njalo uthi leli zwekazi kumele lilisane lodubo lwenkohlakalo lokufumbakisana.
Sifuna ukuthi kulungise ukuthi corruption istoshe qalise ukulinywa sibe self dependent isizwe ukuthi sithuthukise iAfrica lathi ukuthi masiphuma sicede university sikwazi ukuthi efficient elakusasa ukuhamba kahle phambili.
Unombeko Ngwenya ngosakhulayo ofundele eze athe lolimi lwesiphuthukezi yena ukhala ngokuthi njengoba imisebenzi ingatholakali kangaka kuba nzima kwabatsha ukuphatheka kuntuthuko yezwekazi leAfrika.
Ngikhangelela ukuthi ngiqeda ngithole umsebenzi iloba ngingathola umsebenzi ngenelise ukuthi lami ngiqale umsebenzi ozathi wenze abanye abantu labo baqhatshwe ngelakusasa senelise ukuthi sibe le kusasa elihle iAfrika yethu iphumelela ithuthuka.
UMalcolm Noriarwa oqhuba izifundo zebanking lefinance uthi icebo elihle lona lelo elokuthi abatsha benelise labo ukusungula imisebenzi besekelwa ngohulumende kuleli zwekazi.
Nxa sikhangela kaChesi abasakhulayo abaningi kathesi bahlezi elokishini and mostly vele abaningi bakhona sebenzisa ama-drugs of which nxa sikhula so asoze nje singabe sizikhangelela zona lezo. We expect ukuthi nxa umuntu esithi sekhula early 20s yabe sethola ama-opportunities okuphila.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union ilohlangothi lwabatsha esinemicijo emayelana lentuthuko yabo kodwa leli zwekazi lokhu libhekana nenkinga yokungaphumeleli njengalokho okukhangelelweyo kubangela izizathu ezithiyeneyo ezigoqela impi zomdeni ukungahlaliseki ukungathengwa kuhle kwalokho abakuthengisayo lokwehla kwentengo yomnotho wayo okufana lezenjiwayo ezinje ngecopper amafutha ezimota uranium lokunye emhlabeni jikelele kunye lokubhidlika kwamafekithali alungisa impahla osokwengezelela inani labaphila ngokuthengisa esitaladeni. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Yebo 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 mtswaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umkhokheli welinye lamacele eMDCT umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu edolobheni leGwanda ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lokuthula lentuthuko kulomhlubulo. Uthi umongameli Mnangagwa kalawo amaqhinga ukulungisa indubo ezibhekane loZulu weZimbabwe. Okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda.
Ekhuluma embuthanweni wabalandeli bebandla lakhe enkundleni ephelandaba, uJamisa uthi uMnangagwa useluphele njalo kulo ukuthi angakulethela uZulu weZimbabwe osale iminyaka edubeka. Amazwi akhasekelwe ngusikhuca mfundo uWelshman Ncube othe uZulu akumelanga akhohlwe ngombhuqazo weGraground owalethwa nguMnangagwa labanye bakhe. Omunye wabekula umhlangano umnumzana Dennis Moyo udule themba lombuso kaChamisa.
Engunanzelelayo ngabantu abalapha bosinanzetha abaningi lapha ngontanga okunjengisa ukuthi khona i-young generation ngibona engani ile future engcono nxa ikhokhelwa ngabantu abatsha. Ngoba nxa nginanzelela esikhathini esiningi besikhokhelwa ngabantu abadala abantu ababatsha besaba lutshwane emhlanganweni yethu. Engunanzelela njalo ukuthi khathesi abantu abatsha ngobuningi babo ebesengifundisana ngalesi sikhathi khathesi abantu asebebhalisile ukuvota okusinika ithemba lokubana upresident kunye sezichamisa ulawo amandla kubana lumnyaka athathe intambo zombuso abe ngeyopresident weZimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Ndlovu isakhamuzi eGwanda udizana uPF elathuba lokunqoba emaNdebeleni lonyaka.
Uchamisa usithembisa obuhle kakhulu ngoba utshenza ngalabandlululo bazanga athi uteni amashona ngamashona amaNdebele uyasibambanisa singabantu izani PF yayisenza besithembisa manga uchamisa uyasithembisa emaThebele uyihope
uChamisa oqhube omunye umhlangano emawabeni lamhlanje ekuseni uthe okunaza kwenza ukuthi abafundi bemfundo yaphansi abayubhadala esikolo kukanti imali yohlobo lwama-bond notes iza kulahlelwa egodini. UChamisa obesemapisa izolo uzaqhubeka ngomkhankaso wakhe ezansi emaNdebeleni ngokuya e-Bay Bridge kusasa. Ngimele iStudio 7 emajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kuhlelo lwe-Live Talk namuhla sihlolisisa ngokujulileyo usuku lwe-Africa Day ngesikhathi amazwe amaningi awezwekazi leli agoqela iZimbabwe esehluleka ukugcwalisisa izifiso zikaZulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inkokheli yebandla le-National Patriotic Front NPF kobulawayo yamukele ngenjabulo enkulu abakade besekela ibandla le-ZANU-PF labakade bengabe MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube asebecabange ukuba ngamalunga aleli bandla. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Lokhu kuvele emhlanganeni waleli bandla obukobulawayo namhla emini lapho inkokheli yalelo bandla eveze ukuba uZulu eziqintini eziningi zelizwe usejabulela i-NPF. Unkosikazi Rosie Phiri, umsekeli kanobhala jikelele kuhlangothi lwabo mama, uthi ibandla lamukele amalunga amabandla lawa amaningi.
So bathi ngendlela abahlukuluzwa ngakhona kuzani PF la ngendlela yokuthi ngama primaries bafica amabizo abengekho kwathi bona they are not in the structure bona bebasakala beyi district isiphathwe sesikhona ngale so bona babona ukuthi ay khanya abantu labana kababa qakathekisi as abantu abamele bevotele ibandla labo basebethi sebefuna ukujoyina i-NPF ngoba bayizwile ukuthi kuyibandla eliqakathekiswa wonke umuntu. So baqala basibiza beyi-leadership bebalutshwana basebesifakela ilanga la ngesaturday last week sasesihamba siyababemukela-ke bebaningi babekuma-over 200.
Umnumzana Felix Chindori ohlala ku-Ward 15 kobulawayo uthi esiqintini sakhe bayajabula ukuthi abantu bayasuka kuZANU-PF besiza ku-NPF.
Right. Into esijabulisayo ukuthi abantu bayasuka kuZANU besiza ngobuningi babo ku-NPF and sisaziswe lomsebenzi omningi kakhulu ukuthi abantu beze kithi and abantu bayijabulela kakhulu NPF.
Ebuzwa ukuba ibandla lakhe lizakwenza na ukhetho lwama-primary, umnumzana Nasisiyo Elijah Makhulumo olilunga le-Central Committee uthi abasoze benze lolu khetho.
Njengephathi esanda ukusungulwa, thina asila ntuthwa ngama-primaries esizawenza. We are an organized party. Iphathi lani yokuthi abantu balomzwa ngedwa ukuthi vele ngase siya ku-election lapha. It will be by consensus. Consensus in terms of capability. Abantu ngokwenza kwabo ukuthi khona abantu ezizabafaka ezikhundleni lezi esiyabafaka kuma-different constituencies or whatever it is. Kuyabe kunge in terms of capability. Uyakwanisa yini ukuthi uyimele iphathi ye-NPF.
Umgcini sihlalo we-NPF elizweni unkosikazi Eunice Sandi Moyo uncome imisebenzi yobukhokheli bakobulawayo esithi lokhu kuveza ukuba leli bandla lithandwa ngabantu eziqintini. Wazisele umbuthano ukuthi lapho ibandla elizakwethula inkokheli emphakathini owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Gabriel Mugabe bazamncusa abe khona emcimbini lowo lapho azavalelisa khona abalandeli bakhe aveze njalo ukuthi kwenzakalani ngesikhathi esusa embusweni.
Ye ubaba siyamfuna abe khona ngoba thina njengabantu abakhe sifuna ubaba azosivalelisa asitshele konke okwenzakalayo ngoba abantwana bakhe abakwazi ukwenzakalayo. Sikubona kuyindlela yokumbonga lathi sizazuza isikhathi sokuthi simbonge esisebenzela emhlanganweni. Simbonge ngokukhululela izwe leZimbabwe ngoba mina ngibona kuyikho okuqakathekileyo. Nxa uvele ungafundisa abantu into eliqiniso, abantu bayacina belibone iqiniso. Ongeke uqamba amanga suku zonke, bazaze bakufice ukuthi uqamba amanga. Baningi abantu baphuma kuZanu PF bebuya ku-NPF, and you are so grateful to those people because they are seeing the light, and we welcome them. Siyabafuna ngobuningi.
Inkokheli ye-NPF iveze injabulo enkulu ngosekelo eluthi lutholakele phakathi kwamaviki amabili edluleyo esokubanike idlabuzane lokuqhubeka bephatheka kwezombusazwe, ngoba bebona besesele ndima abangayidlala laloba iningi lengcwethi zombusazwe zisithi leli bandla kalila elakusasa elihle ngoba lawonelwa ngomgabe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi baveze ukucunuka phezu kokwenzwa kukamsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Terence Mugube, abambona eveze ukungahloniphi abaphila legcikwane lengculaza ngokuthuka akwenze umnumzana Tendai Biti izolo emsakazweni uStar FM. UKipson Bebe usethulela lolu daba.
Umkhube uke walahla umlomo ensukwini ezimbala ezedluleyo ethi umkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDCT umnumzana Nelson Chamisa kasoze avunyelwe libutho ukubusa loba engaze anqobe ukhetho. Uphindile umkhuba wakhe wokutshekisa inkulumo lapho kule ngxoxo yempikisano lomnumzana Tendai Biti kuhlelo lomsakazo oweStar FM olwe-263 Express. Ababili laba bebexoxisana ngesimo somnotho weZimbabwe emizameni yokudinga ukuletha amacebo okuthuthukisa. Umkhube ucine ecaphukela uBiti ngendlela amphendule ngayo emthe isiphukuphuku esingaziyo esikukhulumayo. Kulapho-ke umkhube acaphuke khona esebuza uBiti ukuthi unathile yini amaphilisi akhe awe-HIV. UBiti uthe ebuzwa lokhu nguye oqale umkhube ngokumtshela ukuthi uyahlanya, uthe yena uzibona engaphambanisi lutho ngoba yizo indlela zokuxoxisana ezisetshenziswayo umuntu nxa efuna ukuthi umbono wakhe uzwakale.
Izizukulwane zeZimbabwe ziyangiphendulela, angila okudlula lapho. Indlela engikhulume ngayo iyavunyelwa, angizange ngeqe umzila emthethweni yokuxoxisana lokuphikisana.
Ingcwethi ecibungula ngezombusazwe umnumzana Ostalos Ndlovu uthi amazwi kamkhube aveza sobala umbono kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into ayenzileyo okuqala ayikho emthethweni, emthethweni abathi defamation of character, ukuthi tshela umuntu istatus akhe kakhulu ungala-proof. Okwesibili, into ezwe ngumkhube ingaphandle komthetho or ngathi mina isintu ikakhulu mayelana lebandla lendawo yokubandlululo, kubandlululwa abantu abaphila ngegcikwane le-HIV and AIDS. Njalo kulusizi ngoba kuphuma emuntwini ongu-member of parliament.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mcebisi Mudimba uthe sekukaningi umkhube elahla umlomo engajeziswanga ngabomthetho okuveza ukuba ukhuluma emele uhulumende osembusweni.
Umkhube kufuze akhule akhulume inkulumo eziqondileyo njalo azithibe, ananzelele ukuthi baningi abantu abaphila negciwane le-HIV lapha eZimbabwe. Lokhu njalo kutshengisela ukuthi bayalulaza indaba zabantu abaphila nemikhuhlane etshiyeneyo njalo ngezinto asezikhulumile sokufuze bamphumuze kancane nxa bekhangelele ukuthi bakhange izinhliziyo zabantu kukhetho oluzayo.
Kodwa osakhulayo waseHarare uNobukhosi Ngema uyamvikela umkhube esithi uBiti nguye omqalileyo ngokumtshela ubuhlanya.
akukhulumileyo umkhupe akuqondanga kodwa kungenani ubithi layo uphambanisile ngeke uthi uxoxisana lomuntu ubususithi ukhuluma njengomahlekisa kutshengisa ukuthi kakwazi ukukhuluma laye.
Istudio 7 kayisenelisanga ukukhuluma lomkhuphe ngoba ucingo lwakhe belungadojwa ukuze avikele emazini ensolo aqondise kuye ngabantu ikakhulu enkundleni zokukhulumisana lezokuzibazisa ebulenjini ezinjengeFacebook, Twitter lezinye. Ngimele Istudio 7 ngiseHarare, Gibson Pepe.
Ukhulumende izolo uvumelane lezisebenzi zakhe ukuthi uzakhweza imali yama-allowance ngesilinganiso sokulithumi lasikhombisa ekhulwini i-17.5%. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association iZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu.
Ye, limkotelo kanti ukuthi inkundla ye-NJNC ngelanga la izolo ilobele phansi isivumelwano sokuthi yamukele i-17.5%. Imali le i-17.5% efakiweyo ifakwe njengemali eba imali nje ekuzothoba ubuhlungu bokuswela imali kade kusho kuhlangene lama-civil servants akhona elizweni. Ye, ingasiyo mali okuthiwa ingezelela iholo. Iholo lisebenzi lokhe linjalo. Okungezelelweyo ukuthi imali leyo ifakwa njenge-allowance ezabuya phezulu kwemali yonke eholwa umuntu osebenzela uhulumende, kuhlanganiswa iholo lakhe, imali yokuhamba kanye le mali yokuhlala ezindlini, i-accommodation allowance, kanye le mali ke ye-transport. Kuye njalo kulabo abasemakhaya, ihlanganiswe le mali rural allowance. Phezu kwakho konke lokho sokusengezwa i-17.5% nxa kuthe kwahlanganiswa. So i-special allowance ke leyo mali.
Okutsho ukuthi zonke izisebenzi zizayithola kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe edolobheni.
Ye, kungakhathalekile zisemaphandleni kumadolobheni kunjalo sibili. Kanti zisemaphandleni kuzathuthuka kancane nanku phela eyazo ivele ihlezile ile rural allowance. Bangahlanganisa i-rural allowance leholo, babe bahlanganise le-transport allowance, le-accommodation, i-housing allowance, kutsho ukuthi eyabo imali i-17.5% yabo eyabo ingathi iphezulu kancane.
Nxa sikhangele yona le 17.5% izakhuphula okunganani, asithi umuntu uthola iholo eliphansi kakhulu, engathola malini?
Okwamanje engazange ngikutsho ukuze ngingaze ngachaya phela uvile ukuya ngisho utheleyo, kodwa sikukhangeleleyo ukuthi nje imali le kayikasomali eningi kakhulu okuthi singachaya umpululu ngayo.
Hello-ke, ngumnumzana Sifiso Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association iZimta, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Africa Unite, ingoma kamuyi uBob Marley sigqibela uhlelo kodwa singakehlukani. Wathi ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Abasakhulayo bamabandla achiyeneyo kobulawayo bananze usuku lweAfrica Day ngokusayina isithembiso sokuthi kabasoze basetshenziswe kwezodlakela. Umkhokheli wecelele MTCT umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza uZulu eGwanda ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lentuduko kulomhlubulo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.